Tele.
Ngali vuka njani mthokazi kaNdaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2019, igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla ze-MDC ezimbili eziphunyuke lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo eHarare.
Amaphorisa simangele engena e-tax rank yaseRandbeke ebopha ama-foreign maungela passport nje bohamba. Baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho.
Kube lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa labavela kwamanye amazwe abathengisa impahla lezigqoko. Amapholisa aphoselwa amabhomba epetulu lamatshe aze abaleka.
Ngibona njengani i-budget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba kulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ikhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwelzwa kwembadalo yamandla kagetsi.
Isimo samanzi sifika kakhulu emadama akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezivanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili nje isibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto eright.
Silani ke lamhlanje kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya khona udaba lwendlala esihlasele ilizwe. Thiyani ndlela. Lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe ngesikhathi amapholisa engena ezitolo lemisikeni yabo ebathathela impahla lezigqoko abazithengisayo ukucatshangelwa ukuthi zenziwe ngokungekho emthethweni. Abantu laba babikwa bephosele imota zamapholisa amabhomba epetulo amapholisa aze abaleka. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgwaqo ojipi osenzike nedolobho leJohannesburg uphenduke inkundla yembi phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe abathengisa impahla ezehlukeneyo. Amapholisa afike kulesi sitalada esilezitolo lemisifika yaba kwamanye amazwe abaningi abathengisa impahla efuna ukuzoguduza lokuthatha lezo ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni sitha. Kodwa kaba kwamanye amazwe laba abebesedlula ikhulu baqoqene badobha amatshe izimbodlela nakho konke abebengakusebenzisa baqala kulwisana lamapholisa lawa. Lokhu kubangela ukuthi amapholisa la abaleke. Isikhulume samapholisa uMnumzana K. Makhubele utshele bezindaba ukuthi amapholisa agcine sedubula ngenhlamvu ezilimazayo lokuphosa intutu ehichayo.
There were three people who were injured and taken to hospital. We also found out that our vehicles were damaged as well as the nyala because they throw petrol bombs to the vehicle.
Loba kunjalo Makhubele uthi ngeke bavumele abantu bokuza laba bezenzela santando elizweni.
Those who resist, they will know that this country have got law and we are going to make sure that they are going to be arrested.
Kodwa ngaba kwamanye amazwe laba bathi bebevikela ilungelo labo lokuziphilisa. Isizathu seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi isenzo samapholisa lesi siyasolisa.
iqiniso lisobala bebehluba indlube ekhasini bokuthagethwa amaforeina lapho ngoba lo mkhankaso obuhleliwe ngoba same time same skhathi amapholisa simangele engena e-taxi rank yaserandeke ebopha amaforeina maungela passport nje bohamba baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho ngoba lathi sinje amapassport aphelile ngakho susaba lokuphuma nje kuyethenga umbida phandle ngoba uzahlangana le-crossfires kudobha njalo kulandela lapho soon or later ngiyathemba vele izonofobia izaqala noma yinini.
Amapholisa athi azabuyela ayezithatha impahla lezo kodwa bakwamanye amazwe laba labo bathi bazimisela ukuthi kunathiswane imbenge yamalahle. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ukhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi, intuba zomgwaqo ama-toll gates lokunye okuthiyeneyo ukubalisa lemithelo yezimoda. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngokukhuphuka kwembadalo le ekwethulweni kwakhe uluhlu lwendleko kahulumende i-supplementary budget izolo. Amagetsi akhwele ngesilinganiso sokungamakhulu aphezu kwamabili njalo intuba zomgwaqo zona zikhwele nge-500%. Uncube ukhuphule njalo umthelo wamafutha ezimota ukutsho ukuthi intengo yawo layo izakhwela. Imbadalo yokubhalisa imota entsha yona ikhuphuke ngokungamakhulu amane i-400%. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi yena ubona njani lokhu okwethulwe ngumnumzana Ncube.
Ngibona njengani ibudget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba ule zinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe imbhadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba uMthuli kayenzanga kuhle ngoba ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngokuthi ezinye izinto ezilungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda intengo le esikhwelile kathesa. Indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo sekusitsho ukuthi intengo le ama transporters bazayitransfer ebantwini.
Nxa ngikuthola kuhle mnumzana Kutshera uthi wena i-budget kababa Ncubele isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
I-budget lay isitshiye abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba uMthuli into azidlelileyo izolo izinto ebe singasikhangelelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu kawakhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sitsho ukuthi abantu sebephila nzima ukwedlula ukwedlula izolo kumbe ukwedlula ibudget lingakabuyi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Daniel Molokhele utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bandla lakhe lisaxoxa indlela ezitshiyeneyo ezokubamba umongameli Emmerson Mnangagwa ngamandla ukuthi akhulumisane lo mnumzana Nelson Chamisa. Umolokele uthi indlela lezi zibalisa ukutshengisela lokukhulumisana. Iphephandaba lebulembu ele newzimbabwe.com lithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga embuthanweni wokukhumbula abadutshulwa ngamasotsha nyakenye mhlaka 1 Agasti. UChamisa ngaleso sikhathi wathi abatshengiselayo kuze kudutshulwe laba bantu babeyiziwula. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Oh, linjani balalela bahle. Lapha wakithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Ke singacela nje nxa singancediswa ngamadamu. Silamadamu amabili, amadamu la akaselamanzi. Elinye idamu elentephe, lelinye leshamba. Amadamu lawa afuna ukusigubha, kumbe leleshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona, kumbe lingasitholela idona, thola isamende. Ma singathola isamende, sikhweza umbundu ukuze izifuyo zethu labantu basile, ngoba amadamu sephelile amanzi. Leli lintephe idamu elikhulu kakhulu, kodwa alisela amanzi, saphela. Kukhuluma nje chebechebe lodwa okokuthi nxa lingasikhupha kumbe lezwe njani, ala lidamu eligcina amanzi kakhulu, njalo lidamu elidala okuthi nxa singathola nje idola lesikhupha amadamu onala amabili phakathi kwawo, hhayi mboni ngani singaba right kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezinkotho, mina igama nguMichael nisemajangeni eGwanda. Angapha kunzima lapha. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi malayini efuel asehlupha kade sekunje. So lokuyimchova distance encane less than 20 kilometers sikhosta $20. Uso sithi less than 3 kilometers cost $3. But umuntu ongikhona noma engaze yenze njalo, esiyatshona ilanga esebenze njalo imali yonke isibuyela futhi ngaphi kufuel yakhona. Lamagetsi futhi abasebuya futhi esihluphe, yatshona almost whole day kungelamagetsi. Namagetsi angikhona ebuya abuye ethawuni njalo, bona ngangikhangela ibhizinisi yabo yefuel iyarana, ngoba babona ukuthi ifuel uthi njengoba because ifuel amagetsi bengayiletha manshonise khona kuthi ifuel izasebenza nzima. Khathesi amareserva kulezigayo abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura. Nxa impuphu idura izigayo, so fanele abantu bethenga izigayo zedizel ngamakhampani abo abethengisa izigayo zemdazini ezizamadizel. Idizel yiyo futhi amakhampani abo bona kwabo yabo kurana siya phambili, njalo abantu babesifa besiya bephela elizweni, njalo i-government nxa ingananzelelanga la iyabe serani ilost into eziningi. Nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe, ebuye ngo-10 ehambe ngo-5, nxa esiyabuya ngo-5 esiyabuya ngo-10 during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga bakwazi ukuquma intambo zamagetsi, kugcine kusela kungaselanga masela getsi eZimbabwe. Bona babesithi basolve problem yokuthi ashoda, but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda, problem yokuthi thina ithi sesishodisa.
Linjani zihlobo? Hayi, Zimbabwe zirongo, imali yangikhona isatholakali emabhenki konke. Kathi ama-$2 lawana amabhonda akusele into zezirongo. Hayi, mina bengisitsho ukuthi umfana uChamisa lo ngabe uyangena emgqagweni. Likhuluma lo Benedict ngala eBulawayo.
Eyi, sanibonani basakaza, khuluma ngoNcube sendaweni yaseGoli. Mina ngendlela engibona ngakhona ukubotha kukamama lona ikuzama nje kwezanuphefu ukuthulisa umsindo kwethusela abantu okuyinto eyivele senziwa ngumgabe la esakhona. So kuyasibonisa ukuthi akutshintsha ngalutho kulowo kuyikho. So abantu ezimbabwe kumele bekwenze ukuthi baqine, basukumele ukususa iZANU PF embusweni, ngoba kukhanya kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu. Kufanele kusukunywe impela wonke umuntu asukume athi no, sesikhathi, enough is enough. Masotsha akhona ma engabe efuna ukubulala abantu ngcono ebulala abantu. Kodwa okusalayo ilizwe kumele libuye kubanikazi, ngoba ayikho into ehamba. Ngiyabona.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Mina ngithi sometimes imfundo yabaholi bakithi baseZimbabwe ungayisola uyidawuthe kancane ngendlela abenza ngakhona. Le independence ungayidawuthi ukuthi impela ungaba iqiniso ukuthi iZimbabwe le independence na, ngoba ukuthi mhlawumbe uthotanti seyibafuna ukuthi ba-strike basole into abayisola kuhulumeni bathenjiswa inganono. Ayi, mbono ngathi ayikhomba ukuthi isikolo sikhona ku-ministry yakithi yaseZimbabwe, ku-leadership yaseZimbabwe. Ngoba nje okwabo nje angathi abazwisisi kahle uma bengazange bachithe kazi ukuthi nje okwabo nje bakhuluma ngengano, ukuthi nje noma ngaba ngithi igama labo ngosikiya ngengano noma chithe kazi liyabafanela. Ngoba nje okwabo nje ukuthi nje uma behleli ukuthi abafuna ukuphikiswa, yibo kumele bahlale bekhuluma, kodwa bavotelwa ngabantu. Uma usuvotele usulalela bona bakutshele ukukhala isicathulo sakho. Hayi, le nto mpela iyaxaka eZimbabwe ukuthi kanti kuzaze kulunge nini, ngoba ungathi kusese ilizwe lamalo ecathi, ilizwe lamagerila, abantu nje abathi nje uma kuthiwa halo halo wabo nje i-barrel of the gun nje ukhala uhlamba endodeni. Hayi, le nto mpela yenzakala eZimbabwe. Hayi, akusibo ngathi ilizwe labo uphuma sile.
Ye, lawo yoke amazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Saudi Arabia useze wavumela abesifazane ukuthi benelise ukuya phandle kwelizwe bengela mvumo yomuntu wesilisa, wemuli kumbe umkabo. Elemelika lithi lanxa umntwana wayengumkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, uHamza bin Laden esefile, inhlanganiso ye-Al-Qaeda imele ibe ilokhu ikhangelelwe ngokulimuka ngoba ilokhu iyingozi. Umongameli Donald Trump izolo ebusuku wenze umhlangano we-rally lapho ahlasele khona abebandla lama-Democrats esithi bafuna ukubuyisela ilizwe ngemuva. UTrump usole amadolobho wonke alenkokheli yama-Democrats esithi awabuswa ngemfanelo. Lumbuthano ungowakuqala selokhu amalunga ama-Democrats afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli enze ingxoxo-mpikiswano, amanye amalunga asola umbuso kamongameli Barack Obama izolo. Namhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwendlala emaphandleni ngodaba esiqoqelwe ngu-Albert Ncube esesigabeni seMatabeleland South.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakene sekudale ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe, osekuthiye izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaward 1 Nkaje, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemasholomose eliyilo elincedisa ngamanzi emasolomoseirigation selisile kakusela amanzi, izilimo bezilinywe khonapho sezisisa okuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni sematiya lemathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa lawo madamu asesile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavillages angu-5.
Ukhansela uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukushaya kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokuthi balime bathengise izilimo lezi njabo umbhida le anyanyisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasifikisa amanzi awokunatha awasekho, izikoshi eziningi kazisaphumi manzi. Lokhu kuzabangela udubo olunye esingazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama, akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle, akusamanga kuhle, sibili nje isibhorane sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right, akula abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi sifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxasa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lo dubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Kuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanangana basaqinaqinileyo, hayi khanya ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayuyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi ona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele Gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawoni lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Yebo yebo kambe, njengoba namhlanje kungolwesihlanu kunje nje iWoza Friday sesikhangelele impela sonto. Ye, ukuze sikhangele ukubana impela sonto yethu siyilungiselele ukuthi ibe mnandi. Ye, siyazi uyadutshe kwakhe ekhaya, kodwa ke hayi ake sizilibazise ngodaba esiliqoqelwe nguEzra Chisa Sibanda.
Umdumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Uvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, ngizalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima, ngakhulela khona. Kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
Okagolitshe uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengeza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni, engaqala ngagida kuye kuze kube manje kodwa ngisasebenzisana naye. Umasikandi ngumculo engikhule ngawo engiwuthanda kakhulu engikhule kubani ukhuluma ngesintu kakhulu ugxile esintwini awemukele kahle kakhulu umculo wami.
Idlaladeleli limumethe uludi kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isitili amacwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho uZimbabwe Botswana noma ulithikizwe nawe unemvumo ya WhatsApp lapho sina indlela yokuthi sifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwe-Woza Friday mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande besixhase besithengele umculo wethu sezoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook laphana uzothola isifethi amacwebezela uzothola lapho ke uzothola lapho lapho futhi ukwazi ukuzidawunlodela lona i-CD udawunlode nje ingoma oyifunayo. Izobe selitholakala nje kuleleli viki elimqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveki besilogolide weqembu lemacwebezela ingoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elithukela igama lamu Ezra Jesus Bani.
Siyabonga ke Ezra Jesus Banda ngohlelo osigcibelelo na uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakethukani sesikhangele indaba ebezikhokhela. Kube lokulwisana kwamapholisa labantu bokuza kwele South Africa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasibamba njalo ngomvulo ekuseni kodwa ke kusasa langesonto sikhona ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gandhi.